Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamngela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 16 kwenkwezi 2024 ngudabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu bayasukuma ngobunengi besiya emhlanganweni yona leyo kube lenkuthelo enkulu kube lokufuthela nokukhulu kugcine kulokuxokozela khona lokho esikubonayo.
Kuqhamuke udlakela emasingo lasechinoyi namuhla emihlanganweni yokuzwa imibono kaZulu mayelana lomthetho omutsha ophakathi kokubunjwa nguhulumende owe-Private Voluntary Organizations Bill.
Umkhuhlane lo okwenza ubebenzile lapho odubo kulamasanele akuthi abantu amanzi isikhathi zakhe sehlile abanganazela ezambuzini ayeaaflashwa kuhle nabantu asebezambuzi bangagezi zakhe.
Ugatsha lwezempile kahle lwazise ngokuqhamuka komkhuhlane wesihudu esekholera kwezinye indawo zezigabeni ezemashonaland west manicaland lesithungwiza lanxa inani labafunyenwe belawo liphansi. Abamabandla aphikisayo eZimbabwe bathi kusobala ukuba ibandla leZANU-PF lilakho ukusebenzisa ukuqhutshwa kohlelo lokwabela abantu abalambayo ukudla ukuzidingela usekelo lwezombusazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uqhamuke udlakela emashingo lasechinoyi namuhla emihlanganweni yokuzwa imibono kaZulu mayelana lomthetho omutsha ophakathi kokubunjwa nguhulumende owe-Private Voluntary Organizations Bill okubangele ukulimala komunye umuntu emashingo. Lanxa isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi etshele iStudio 7 ukuthi ubengakezwa lutho ngalolu dlakela, inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZim Rights ikufakazile lokhu njalo ithi umuntu olimeleyo lo uhambe wayakwelatshwa ngodokotela. Abasekeli bebandla leZANU-PF yibo ababikwa bephazamise imihlangano le besola izikhulumi ezethule imbono yazo zichothoza i-PVO Bill zisithi ayimelanga ipasiswe lidalele ephalamende ngoba isipha uhulumende amandla okuvala inhlanganiso ezizimeleyo ezingavumelani laye. IZim Rights ithi njalo abanye abakhulume emhlanganweni wamashingo wona oqhutshelwe eCharles Austin Theatre sebebalekile ezindlini zabo bayacatsha ngemva kokwethuselwa ngabasekeli bebandla elibusayo abachithe umhlangano lo ungakapheli. Umhlangano weChinoyi wona uqhubekile ngemva kokuphazanyiswa kodwa besekulokufuthelana okukhulu. Ungapasiswa lomthetho ozalawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo okuyinto esolwa ngabalela amalungelo oluntu kanye lamababandla aphikisayo, kodwa abebandla leZANU-PF bayawusekela besithi ujonge ukwenqabela inhlanganiso ezihlose ukulimaza uhulumende zisebenza lezitha zeZimbabwe. Umanyano we-United Nations wona uthi umongameli Emmerson Mnangagwa kamelanga awusayine lanxa ungapasiswa ngoba usephula amalungelo kaZulu. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo uxoxe lengcwethi kwezombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso ye-National Consumer Rights Association uMnumzana Efi Dlela Ncube.
Akumangalisi ukuthi ubone kulokuxokozela okungaka ngokuba lo mthetho uzabathinta ngendlela enkulu abantu, hayi encane. Ngakho ke abantu bayasukuma ngobunengi besiya emhlanganweni yona leyo kube lenkuthelo enkulu kube lokufuthela nokukhulu kugcine kulokuxokozela khona lokho esikubonayo. Kugcina abanye sebedonsenana ngezepolitiki kanti ke icacile lento esikhuluma ngayo. Unengi labantu njalo abaya emhlanganweni leyo bathwala ngamabhasi bayefika khona bengakwazi abazokukhuluma kuleyo ndawo, bafike bakhulume izinto ezingasebenziyo ezingelabufakazi ezingakhelwa ngeqinisweni. kube sekubanga intukuthelwe enkulu phakathi kwabantu uthole sekulokufuthelana sikubona endaweni ezininge ezihlukahlukeneyo ngumthetho ongadingakaliyo lo ongazange wadingakali ozahlala ungadingakali vele ukuthi ube khona iZimbabwe izabanhle kakhulu nxa umthetho lungekho ngakho ke kuyisifiso sabantu abaningi ukuthi ungabi khona lo mthetho
Ungathi yiziphi impawu ezihamba phambili ezimbi ezenza liphikisane lalomthetho
Umthetho lo wephula amalungelo abantu ikakhulu ilungelo lokuthi abantu bazikhethele abahlangana layo ukuthiwa i-freedom of association Umthetho lo uzaletha indlala uzaletha ubuyanga uza misa izinto ezinenge kade zisenziwa zinhlanganiso ezizimeleyo abantu abanengi eZimbabwe baqhatshwe ngama NGO abantu abanengi eZimbabwe bathola ukudla kuma NGO bafundiswa ezikolo ngama NGO ama NGO akha izikolo akha ama classroom block aletha amabhuku aletha ahambisa imithi ezibhedlela ncedisa ngendawo zokubelethela ezabo mama afundisa abantwana bangamankazana akhama toilet agebhi isikotsho akhama damu akunathisa inkomo ancedisa abantu ngendlela zokuzuza imali ezezingadi ezinye njalo ezihlukahlukeneyo ngakho ke abantu bazathinteka ngendlela enkulu kakhulu lo mthetho uzadiliza ezomnotho ezeZimbabwe uzaletha indlala uzaletha ubuyanga uza kwephula amalungelo abantu yingakho abantu beZimbabwe bengawufuni lo mthetho ngokuningi ba kucacile khona lokho akulabunzima ungawubona ungena lo mthetho uthutsha kwebe kuwukuthi kwenziwe into engahambisani lalokho okufunwa ngabantu
njengoba abantu abanengi bekhanya bewusola kakhulu umthetho lo ubona uhulumende ewamukela yini kumbe singabona ehlehla nyovana njengokukhuthaza kwe-United Nations lezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo kazulu
Uzaya ngayo ukuthi uhulumende weZimbabwe ukhethe ukuba ngohulumende wabantu kumbe ukuphikisana labantu. Abantu bacacile ukuthi umthetho lo kabawufuni ngobuningi babo ngokuba besazi ukuthi uzaletha ubuyanga, uzaletha ukwephulwa kwamalungelo abantu. Njalo kawudingakali lo mthetho. Yona limthetho ekhona ekhangela inhlanganiso ezizimeleyo yanele. Akulabufakazi bokuthi lokho abakhuluma ngakho ukuthi kwenziwa izinhlanganiso ezizimeleyo kuyenzeka. Siyakwazi kahle kamhlophe akukho lokukodwa nje okwenzakalayo kulokho okuqanjwayo. Ingakho abantu besitha hey asifuni lo mthetho uzazilimaza amalungelo ethu uzalimaza ilizwe uzalimaza inotho uzasikhipha ukudla emlonyeni okuhle kangaka ngakho ke uhulumende kumele alalele abantu enze okufunwa ngabantu awudingakali lo mthetho awungabi khona
umnumzana efidlela ncube ucubungula ezombusazwe njalo ngowenhlanganiso emela abathengi National Consumer Rights Association ubexoxa ecingweni lontungamili inkomo owe Studio 7 ekobulawayo sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli sezana u PF umnumzana Chris Mthangwa ngalolu daba
The Voice of America
Ugatsha lwezempila kahle lwazise ngokuqhamuka komkhuhlane wesihudo esekholera kwezinye indawo zezigabeni ezeMashonaland West, Manicaland leChitungiza lanxa inani labafunyenwe belawo liphansi. Kodwa ugatsha lolwazise njalo ngokuthi kulabantu abedlula inkulungwane ezinhlanu 5000 abafunyenwe belomkhuhlane wesihudo kodwa esingalani lekholera. Kwaba labanye abayinkulungwane lengxenye 1500 abafunyelwe belomkhuhlane woqhuqho owemalaria. Isihudo sekholera esiqhamuke ngonhlolanja nyakenye sahlasela abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu lane kumbe 34,000 njalo sabulala abedlula amakhulu ayisithupha 600. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lowake wakhokhela inhlanganiso yezakhamizi e-Progressive Bulawayo Residents Association umnumzana Ambrose Sibinde.
Umkhuhlane lo okwenza umemetheke lapho odobo kulamasana ukuthi akusitha abantu amahygiene standards abo esehlile abangananzela ezambuzi ngayo ngoba ungasafulashwa kuhle nabantu basebezambuzi bangagesi izandla yikokwenza umemetheke so sokukhona yikubana lathi kobulawa liyananzela ukuhlohlupho olufana nawo lwamanzi engxenye aluba kuya khathi siyananzele ukuthi indawo ezinene khona abakobulawayo yiwo amanzi ehlupha aga ekele engavalo kwesikhathi esile siyakwazi ukubana amanzi ayashoda kodwa ke ngenxa yomkhuhlane osukhona usisikhathi ayekele amanzi angavali ke kubonakala umkhuhlane uqala uncane uzokuthi indawo lezi ezingela amanzi kube la mashada ama-water kiosk la ungathi ancedisa abantu kuxhaswa sokunzima kwezinye indawo ngaphandle kobulawayo uhulumende lawo lomlando ukubana bondawo ezingela amanzi ziba la manzi ngoba nxa uvele ungela amanzi umkhuhlane asezenelisa ubana siwuncane so ke engxenye kobulawayo sisicele ukuthi hhayi ama-city fathers ethu ngaba yavumela ukuthi khathi samanzi angazwayo lokuthi ayi-load shedding bake bayekele amanzi achubeke khona.
Kuyini okudingakalayo ukuthi kuhle kumiswe ukuqhubekela phambili komkhuhlane lo njengoba sekusiba ngumnyaka wonke silokhu sikhayelane lo dubo olulodwa lolo?
Okokuqala sibona ungathi yimfundiso, imfundiso iqakathekile. Abantu abaningi lo mkhuhlane abawusihlisa ukuthi uyingozi njani. So sithi thina uhulumende kakhulu iministry ezempilakahle lama-local authorities obulawa sithi council kwezempilakahle lapho kwi-department ze-health ekube le ndlela ukuthi kube lama-program abanzi okungena lapha ezigabeni kuma-communities kuzakhamiza abantu befundiswa into yokuqala kufanele yenzakale le kuthi nala abantu abathengisa ezitaradeni laba abazincedisayo sithi ama-vendors labo bake babe le ndlela yokubana bancedwe bancane ngoba uzananzela bade babanama-fruit akula mazi umuntu uyathenga ukudla engagezanga so into zonke sofanele zinqande lezi ama-bylaws akalandeli abantu belakhoboyeminyeni ezitaradeni zithengisa ukudla abaye bathengisa bezithwala konke lokhwana ke kumise ukuthi ama-local authorities ohulumente abantu baboshwe bakhuthe ezitaradeni.
Umnumzana Amros Sibindi wayengumgcinisihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo Progressive Bulawayo Residents Association. Owake waba ngumphathi ntambo wakobulawayo unkosikazi Eunice Sandimoyo Gaseko ubhubhe namhla kobulawayo esibhedlela seMaterday ngemva kokulwisana lomkhuhlane we-BP. Indodakazi yakhe unkosazana Fob Sandimoyo wazise uzulu ngemva kanina enkundleni yokuxhumana e-X kumbe Twitter. Unkosikazi Sandimoyo owake waba lilunga le-Polish Bureau ye-ZANU-PF waba ngusenetha wakobulawayo kanye lomphathi ntambo waleli dolobho phansi kobukhokheli bowayengumongameli Robert Mugabe. Amalungiselelo omngcwabo wakhe awakaziswa kodwa abantu babuthene emzini wakhe e-Sunning Hill kobulawayo.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Abamabandla aphikisayo eZimbabwe bathi bakhengelele ukuba ibandla leZANU-PF lizabamba ngamandla abantu emadolobheni lemaphandleni ukuba balisekele ngesikhathi kusungulwa uhlelo lokwabela abantu abalambayo ukudla. Bathi kusobala ukuba kuzakwenzakala lokhu lemadolobheni lapho kubikwa sekulabantu abaningi abalambayo ngenxa yendlala edalwe isikhudumezi sokuguquka komumo womkhathi ese-El Nino. Kodwa ibandla leZANU-PF liyakuphika lokhu lisithi kuzasetshenziswa abantu abaziwayo emphakathini abanjengamakhansila ekwabeleni ukudla abalambayo. Ukuze sizwe okunengodaba lolu, uGibbs Dube uxoxe lomnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba jabalala edalela ephalamende ekubandla leZANU-PF lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelelwe inhlanganiso ye-Freedom Alliance. Uchuma usungula lingxoxo.
Namhlanje ngikhuluma so embo lobaba Ncube labanye abalaleli abangabe belaleli ukubuziwe konoku eparlamente lami nginje ngakubuza ku Minister of Public Service Labour and Social Welfare ukuthi kanti right nxa lapha njoba kule ndlala engaka abantu bamadolobheni bazathiwani waphendula usibili ngengeke liphelele ukuthi hayi lasemadolobheni sesibuya sisenza ama assessments ukwenzela ukuthi labo sibancedise ngokudla okuyinto esiza kuqala ukwenzeka konoku namhlanje ngikhuluma so Minister of Agriculture ubaba uMasuka naye uphendulile konokwana ekusho njalo ukubana bebekucabinet meeting Tuesday lapho umongameli welizwe akhulume khona ukubana akumelanga kube lo muntu olambayo njalo akufidwa kumbe utawuna lapho abahluphekayo kuphela abangasebenziyo kuphela abasebenzayo labangasebenziyo bonke uyahamba ukhangela household by household lapho kulesidingo khona ukubana kuncediswe bese kuncediseka abantu bencediswe ngoba uhulumende ulayo imali uthengi useqalisa ukuthenga igrain ezancedisa abantu ngikhuluma so bekukhuluma ngokuthi every month kabe ufuze ubona iward yinye ngayinye ibinikwa at least i-5 tons ezomumbu ezothi kuncedakale ngesikhathi lesi esendlala so akula muntu ozathiwa elambile nguhulumende ngesikhathi lesi esounzima lobo ehlale labo obe cyclone El Nino oludale i-drought le esikiyo
lezo politika phakathi konapho ukuthi ngawashaya ngohlisi slogan othole
uhlupho luba khona apho thina sijabulela ukuthi khona kuvumakale njalo kunanzelelwe ukuthi indlala emadolobheni ihlala ivalekile ngoba idolobho belisaziwa liyindawo elemali elokudla so khona kuyena kwenza ukuthi badubeke kakhulu abantu abakhona phana njalo amadolobho singawananzelela ekuvoteni akhangelele into ezingcono kulalezo izanu eziphethele okuyikuthi ke ubungozi obukhona kungaba yikuthi khona kube sokusuka lokubandlulula kukhangelwe ukuthi umuntu lowo ngowaliphi ibandla into ezifana lalezo yinto elubufakazi eZimbabwe ekhona ehleli senzeka since kutholakale i-independence ukuthi kuyakhangelwa ukuthi umuntu usuka kuliphi ibandla yilo hlupho olungaba khona lona lolo kodwa-ke uChuma ngabe nxa ekhuluma kukhulumayo kungawumuntu abathi bangakhuluma into bayiphile lokho akutsho-ke kungaqonda ukuthi khona kungaze kwabandlululwa muntu ndeke okusuka kube iluhlupho yikuthi imali uzabe seyithethe nga ngoba ungachecka iwelfare kahulumende ibhazalele phansi umnotho welizwe ubhazalele phansi ngoba umnotho kumele kube yiwo ozakwe yamisa iwelfare elizwe konke kubhazalele yikho okusuka kutshengisa ukuthi kuzaba lobunzima obukhulu kakhulu ikakhulu ebantwini abasemadorobheni ngoba i-urban agriculture kayila space njenge ukuthi kuyabe kungathi kule ndawo abantu bazadobhadobha lapha nalapha
yeyi chuma konapho izombusazo konapho
nxa ukhumbula emalangeni adlulayo labana upresident wethu udeclare state of national disaster mayelana ngodaba lolu kona siswele izulu njalo ke asila kudla emasimini konokwana kuvule izindlela zokuthi kona sesincediswe ngamanye amabodies lamayamazwe ekusidingeleni izimali ezokuthi kudingwe igrain leyo so lokhu ungakwesabeli we've been assisted by the United Nations siyancediswa even amanye amazwe uRussia labo babe njeyana babuyile uChina babuya bizoncedisa ubana kutholakale igrain ukuthi abantu bengalambi sifuna ukuzama ngamandla onke ukuthi udaba lolu lubuye lungaphathwa ngama-politician luzaphathwa ngama-civil servants ngisho phela o-DA izinduna labantu abanjani abayiwo abazabe bekhamba bekhangela ukuthi kona kanti vele esigabeni lesi kumi njani abahlupheka yibaphi abadinga usizo yibaphi bese kuncedakala kuvela konaphana so ngaso kubuya usizo lolwana lubuya lukhangele ngoba abantu baya sebebhalile phela amarejista abo lamabizo abo ukuthi hayi lapha sifike imbulesi abona imisho imbule yakoNcube hayi ithe yona iyazuza iyathola ekothuma la ithi iyazuza kodwa komthembu ngale bathi hayi umango usezilalela eziko so amarejista lawana asezabuya-ke esesebenzisa esesetshenziswa ukupha abantu laba uncedo lonalolu ngendlela eyabeyenzwe ngakho besayenze besingamisa ngikhuluma sokuthi ama team kahulumende aphansi ku ground bese zwe kade isave engikhuluma ngayo
yeah vala amafutshane kunapho ke
siyabonga ukuthi lilalele chuma siri charity declare nini i national state of national disaster mase li declare sokusethi lilandele ngendlela esalikhetha ngayo ukuthi liyenze njani ukuze kungabi lomuntu ozalapha engivumelana lakho ukuthi kumele basebenze ngayona le ndlela ukuthi kungabanjwa kodwa ukuthi kakubandlululwa akusilo qiniso kuhleli kusenzakala ngikhumbula kuloko kwakhuluma uminister enkaye laphana ekhuluma ukuthi abantu abangazange bavote kahle bazabulawa indlala.
Lapha lizwe umnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba chabalala edalela ephalamende ekubandla lezano PF. Lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelelo wenhlanganiso ye-Freedom Alliance bexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7. Okwenzakala eMelika, umongameli Vladimir Putin wele Russia ukwele China lapho ahlangane khona lomunye wakhe umnumzana Xi Jinping bekhulumisana ngendaba ezimbalwa ezigoqela ukumisa impi yakwele Ukraine. Kodwa akula okunengi okwethule ngohlelo lokumisa impi le. Uhambo luka Putin lulandela olwenziwe ngumphathi ntambo wezobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken obekwele Ukraine ekuqaleni kwayeneliviki. UBlinken uthembise umongameli Zelensky wakwele Ukraine ukuthi eleMelika lizaphathisa ilizwe lakhe ngezikhali zokuvimba indizamtshina ezohlobo lwamapatriots phezu koncedo oluvele luthenjisiwe nguhulumende weMelika. Lokhu kwenzakala ngesikhathi amabutho akwele Russia esehlasele isigaba seKharkiv ngenjongo yokuhluthu namadolobho ambalwa. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ocubungulayo umbusazwe omnumzana Zenzo Nkomo.
Esikubonayo babu Gandhi yikuthi iChina neRussia sebevuselela ubuhlobo obabungathi sebuye badeda ngesikhathi ukuphela kwe-Cold War ngeminyaka yo-90. Esikubonayo manje ukuthi amazwe la amabili sebe sondelane kakhulu njalo bayadingana futhi kakhulu ekuthenini kunengi bona bobabili osokubahlanganisa emizameni yabo yokulwa namazwe entshonalanga. Ukuvakashelwana kobumongameli lokho siyakwazi ukuthi iRussia isempini neUkraine okuyimpi osokuwafakile kakhulu amazwe asentshonalanga e-Europe ne-America. Kuphinde futhi eChina siyakwazi ukuthi iTaiwan ngelinye lamazwe iChina ehlali xambukisana neAmerica kulo ukuthi ngendlela okubukeka ngayo akukhanyi kuyinto engagcina iphele ngokuthula. So ukudingana kwalamazwe amabili kusibonisa ukuthi sokuyikuvuselela kweCold War noma yayingathi ithe ukudeda ekupheleni kweSoviet Union.
Manje nxa sikhangele lona ilizwe leMelika ngodaba lona lolo lobudlelwano bamazwe la omabili ungathini wena?
iAmerica vele siyayibona ubudlelwano bayo ne Europe ikakhulu ukuzwana kwabo neNATO kusitshela ukuthi nabo bayaviva kakhulu okuyukuthi abazibekanga phansi. Sizakhumbula futhi ukuthi enye into babu Gandhi lapha edala lonke lolukhophe yikuthi iAfrika yonkana siye yathanda ungathi ibhekisa amabombo ayo eChina. iChina isithathe ama-project amakhulu kakhulu la e-Africa. Kube sisazi futhi ukuthi i-Africa, infrastructure ye-Africa ukuthi sibe la esikhona kwakungamazwe ase-Europe. Noma babe sicindezele kodwa asingeke sikubalekele ukuthi yibo abathi be-infrastructure esila e-Africa.
Umnumzana Zenzo Nkomo ngocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yabanye benu linabalaleli be Studio 7 elithumele nge WhatsApp.
Linjani Studio 7 wasakazi labalaleli bonke. Ah, sesidiniwe thina ngamanga lawa abantu lawa abahlala besithi abantu abafinga indlala. Thina sisebubi ngapha mina ngugatsheni. Hayi indlala iyasichaya abantu. Kanti izinzuziyambi ziyambe ethi abantu bayaphiwa konke ngemvukoba layo liyani iviki liyani uRichard Ndlovu wayikhuluma la ethi abantu bonke. Kanti abantu bonke abantu abaphiwa bangaphi ukudla kwakona kungaphi. Kabake bakhuluma iqiniso nxa ungala kudla sizwe ukuthiwa kula kudla. Nxa kukhona nika abantu abo ukukhulisa ukukhuluma kuphela.
Hayi siyajabula kakhulu masibona kuzana uPF zigwazana zona zodwa. Maybe bengaqambana icorruption yabo ukukhohlakala kwabo kuvele sobala. Ezilungu besilwa soku yasijabulisa kakhulu. Nokutshontsha maybe kungayehla ilizwe libe ngcono. Sikhathele ilamasela la. Sikhathele ilaba ababulali la. Maybe bengavezana ukuthi abantu abadiliza amatshe bhalakho ngobani. Kungavela sekungavela manje yonke into ukuthi umuntu odiliza amatshe lawana bebhalakho ngubani. Kwayalwa lezi suku. Iqiniso lizovela kuphela. Yemigulugudiza noPF le. Kuzovela kuphela nakanjani.
Studio 7, Studio 7. Ngiyalibingelela nonke basakazi ba Studio 7. Ngithi mina thina iyouth sisokola kakhulu. EZimbabwe sihlupheka kakhulu kulu because akunamsebenzi, akuna into ebambekayo nje like iyouth nje ayikho into ebambekayo. Iyouth akusimsebenzi wokuthi kungathiwa bavuka bayohlala emgwaqweni bayathengisa into nje ezingasho lutho. Iyouth kufanele ithole umsebenzi.
Studio 7, Studio 7. Ngithi ngibulise la. Ngithi ngiphawule ngalo daba lwabantwana abaqulekayo lolo. Eish, akuhlungu lo. Kuhlungu indlala soyingena kanje elizweni. Eish, abantwana besikolo madoda. Eish, ngaze ngazo ubuhlungu. Ubuhlungu, ubuhlungu, Studio 7. Ubuhlungu le ndaba le. Manje uPresident lo wethu abantwana ngeke belambe. Ulokudla okuningi. Manje abantwana besikolo sebebulawa indlala kanje seze bengasayi lasesikolweni. Uthini umdala lo? Uthini?
Studio 7, Studio 7. Njani wasakaza abahle. Siyabonga. Usinike indaba eze. Nalo mbuzo lo chief usinamagondo ukubana uAmos ukubana usemthethweni yini ukubhadalisa osobho ukubana bedindisi amaregister ama $20 kumbe corruption nje kuphela salimbuzele kubaphathi abaphethe ngezomthetho ukubana usemthethweni yini lo
kustudio 7 kukanjani ebakhokeli bethu bonke nje lama commentators hayi siyabonga uhlelo lwestudio 7 ngikhuluma ngelapheshelotsheko jimila indlala abantu makela lendlini kathi uhulumende uthini wathembisa abantu ukudla kathi sisema uhulumende usedinga amabhiliyoni nezimali lokhu kuyo esithi kukhona kungani abantu bayafa ngendlala akula nto singakhuluma ngayo vele ngaphandle kwendlala iyacela bakithi uhulumende kake omajambe edinga ukudla kwabantu abantu bayafa
Studio 7 Studio 7 mbingelele kini basakazi lani lonke balaleli labalandeli be-Studio 7 ukhuluma ngumavukuvuku umfokambingi lozuka laphana ePlumtree ngibuza nje ukuthi kanti kwenziwa yini ukuthi abantu beZimbabwe bevote bejabulile betshaya impululu kodwa uma kusiyafika lesi sikhathi sebelala ezitridini zaseGoli sebehlala emigwaqweni sebekhala ngendlala for 43 kwaye bengawuboni umistiki abayenzayo kwaye senza imistiki yodwa for 43 ma sivota siyalwa thina sodwa ma siqeda kuvota siphuma sijibaleka ilizwe lokhu kufanele kunanzelele abantu baseZimbabwe yodwa for 43 ambonge
salibonani basakazi beStudio 7 yalibingelela labalaleli hayi siyabezwa abantu abathi nxa abalandeli betripisi besolo chabangu bona bengene bethi kungani abantu besolo chabangu bafuna ukuthi amandebele party umqondisi thina ukuthi sibe kwazi ukuthi kule abantu bakomthokazi kumele bekhululeke sakuzwa ngomqondisi lokho nje umqondisi wami Sfindi wafuna ukuthi yena akhulule abantu bemthwakazi abemthwakazi bangikhona bona abade besidla lo mqondisi bagithi mabagebhela umqondisi igodi bebemthuka ku social media la bemlengisa so bekhuluma konke besola umqondisi behluleke ukuyahlala phansi lo mqondisi secret belungisi nxa befuna amandebele party namhlanje abetripusi nxa besolo chabangu labo mama kuphi kutripusi babuya futhi bona befuna ukuzala imbono yabo befuna ukuthi kuthwe sithi kumele bephathe kutripusi thina kutripusi anti siphathwe ngutshamisa asimsolanga thina kasimeyisi kasifani labo abayeyisa umqondisi bamthuka uyabona bamthuka kusocial media behlile ukuhlala ephansi bathi bona bafuna indebele liphathe lizophatha kutripusi basolile umqondisi okade efuna ukuphatha elwela imthwakazi bamkhuluma kubi bameyisi sebesiza lembono yabo kutripusi sicela liyekele abantu betripusi bekhululeke bekhulume okusenhlizweni yabo ngeparty yabo lani limele okwenu lingabi zintathela izindaba kumbe ngabantu abazi kakhulu ephathini engaso yena
labo ngabanye balaleli beStudio 7 besipha imibono yabo lani lingathumela enimibono kunombolo ezithi +1 0218. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe Live Talk namhlanje kuhlelo asiyihluzeni bomama sixoxa labesifazane bekhuthaza ngendlela zokuzinikela zokuzinakekela ngalezi zikhathi zobunzima bokungaqhubi kuhle komnotho emazweni womhlaba. Silugqiba ke lapha uhlelo lwesihlanu namhlanje olivalelisayo ngudabo kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.